Grand Wilson 4 AM la Pangakata, 11 smoothies na lunch in town. Town I walk to UPH from town. Ngafika ngabo 6:20. Ngathola kula bantu about 30 to 40 people. Bese bentini lami ngafika ngabuza line phela lapha ye, ngangena lami ngahlala sahlala sahlala. Of 7 to 8 on this way, you have a young and young child with my inventor. Can you have a moral? You will be in the zine. You should be buya. You should be slimy to my senior. I was too rich over the local. But she was still Salisa, but he was a little loser. Come at Doctor Ayabuya Yi. So I'm at Doctor Lau. Uthe uchaya about 25 to 9, but I it's a slope. So Sally Rebuka Lomke to Mshaka 6 April. Njengoba sigula-ke bathi akula lakho esingakwenza kodwa ba-operate-ayo bathethwe bahanjiswa angazi kumbe ba-operate-iwe.
Uziphendukele ungelali iphilisi ngitsho umuthi awelatshwanga.
Antolanga lutho and they are discrowned for yilokuzeni idola leyogadanise town le-50 cents yogada yohamba lokubuya benginganayo discrowned ntambama izolo ngithole late ngama-8.
Nasi indaba baba uMagonya.
Ngiyamuzwa uDube, linjani baba Dube, ngilusiza ukubana uphathekile njalo ukuthi uphathekile uyesibhedlela ubususela ukuthi uthole usizo oluyilona olulande esibhedlela. Ngilusiza njalo ukuthi uhambe kabuhlungu ungela mali kodwa ugcine ufikile esibhedlela lokuphenduka ungelatshwanga. Ngicela ukuthi singaqeda ingxoxo yethu lapha unika ama-details akho kubaba untungameli. Ngiza kunika imali ye-transport yokuthi uyesibhedlela next time to thenga amaphilisi.
Ngiyabonga kakhulu vele ngamusela umuthi wakho ngithathe abhathi ngingatheli i-medication.
Hhayi okubuhlungu-ke yikho lokho ukuthi siphakathi kwenkalakatha yeproblem njengesizwe seZimbabwe ebangelwa yikwesuleka kwabantu abayibona abathi bayabusa ukuthi bebuse ngendlela eqondileyo. Phela indlela eqondileyo yokubusa ibonakala ngokuthi abantu nxa begula bayezibhedlela bayathola ukwelatshwa, abantu bayathola ukudla, abantu bayathola imisebenzi, abantwana baye ezikolo. Lokhu esikubonayo ukuthi abantu bayezibhedlela bathole usizo odokotela kabakho kutshengisa obala sibili ukuthi umbuso usezandleni ezingayisizo.
Ungene konapho Dube, akusichazisele umumo okubana ubunjani esibhedlela, izigulane uthile ukuthi belibanengi, bebesithini labanye abayehluleka ukwelatshwa?
Lapha bekulabanye amagwegu 81 years old, 79, omunye be-88, lathi ama-50s and 40s. Sonke sakhonona ukuthi kathi indaba izolo bangahlanga bahle bakhuluma sifike ekuseni njenganamuhla ekuseni ukuthi hhayi ama-doctors kawabuyo. Alubana bakhulumile nje basitshela ukuthi hhayi ama-doctors kawakho. Kodwa lona ibala lokuthi ababusi akufunanga ukuthi ilizwe libuswe, hhayi akumelanga ube ngumbusi, kumele ube ngumuntu okhophelela ilizwe. Ngiyambona ukuthi kulibala e-right ukuthi ngiyabusa kumbe ndiwutonga. Hhathi
kodwa umnankakwa baba uMagonya uthi usele nyanga ezintathu kuphela, ngakho akweneliseki ukubana abe selungisile zonke indubo ezikhona elizweni.
Mfokankomo, ubona wena kuyinto eqondileyo ukuthi umongameli welizwe alitshele ukuthi ulesikhathi esifitshane, njalo akweneliseki ukuthi aqondise amagubo wonke akhona elizweni. Into engamelanga ukuthi siyiphumpute ukuthi umnumzana onguye okhokhelayo kathesi lo ngumnyaka wakhe we-38 esikhokhela, okokuthi kathesi unguye osengunumber one, ubevele ngunumber one bobabili bencedisana lo mgari iminyaka yonke. So kulutshwana aza kwenza okuzadala umahluko. Nansi into enzisa ubuhlungu kakhulu, njalo into enzisa amahlaba ezulu jikelele la maZimbabwe ubuhlungu. Iningi labantu elife eZimbabwe iminyaka engu-10-15 edluleyo uzafumanisa ukuthi lubana kuthiwa besile i-health care system ezwayo, ingxenye abantu abedlula ku-3/4 of abantu ababhubhayo ngabaphila. Silahlekele izihlobo ezise kungamelanga ukuthi umuntu athe under-normal circumstances. Abantu abafe elizweni lakithi ngokwehluleka kukahulumende baningi kakhulu. Njalo sikhuluma kunje kathesi, ukhona omunye umuntu ofayo kathesi obekumele ukuthi ngabe ukuthi uthole udokotela, kodwa ngenxa yokuthi uswele udokotela umphefumulo lomzimba sokusethukaza. Baningi asebefika insuku zonezo udokotela bengekho emsebenzini. Ngilusizi kakhulu, kodwa ithemba nanti ngibona ngani isikhathi sobukhokhela ubuqotho sifikile, siyeza Dube.
babudube akuyiqinibe njengesigulane mazibani ongathanda ukuwatshiyela uhulumende.
Amazwi engawatsho mina kulomunye umama kade sesiduze kwayo wathi mayima kungalabo dokotela siyakufa phela nathi hayi vele sonke siyakufa. So kutsho ukuthi hayi vele kutsho ukuthi vele sisendleleni yokufa amagoda akhamisile.